Weli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo i-Tracker, abanye bathi i-Monarch, kuyafana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu, impahla ezilahlekileyo khonaphana, kusithiwa ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi, okungaba impahla, okungaba imitshina. Phezu kwalokho futhi bese sisiya ngaphezu esebenzini, siyananzela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhatshiweyo. Kodwa-ke nxa leyo kampani sekube lo monakalo njengalowo, kwaba lokulahleka kwempahla, kwaba lokulimala kwemitshina, kusegcekeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa zigcine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapho kade besebenza khona sokube lalo umonakalo. Engxenye njengekhampani enkulu enjengoMonarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sebezikhale uhulumende ukuthi nxa kube into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba nale ikhampani ivuselelwe masinya, ngoba iyikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe, incedisa njalo lezimuno ngokubana iqhatshile abantu abasebenza khona abalemuli esingama-extended families abakhangelekiso. Incedisa njalo lakulocal authority khonapha ku-city council ukuthi ikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemithelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery bene sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engaladlelwa ngumsebenzi.
Khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo oMonarch lamanye nje, elokhu eqhatsha yini abantu abaningi?
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe azimanga kuhle. Amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula, abantu abaqhatshwe abasafani lezolo. Yebo, kambi ikhampani njengeMonarch ingeyinye amakhampani amalutshwana aloku eqhatshile abantu, esingathi thina ngabantu abaningi, lanxa inani lingabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo. Kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela ibhelimonti yangokuningi bayo, eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona. Amakhampani amaningi sawavala, amakhampani amaningi anaye asebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi. Uthole ikhampani yayile abantu abangama-4,000 kade sizwautshe uzathole lama-200, kube lezinye sezavala completely. Ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi ezikwateni uthole laphana ukuthi ikhampani siyalisa out, yaqunywaqunywa sokungena o-indigenous bagcwala iganga lonke. Nxa kule industry lapha koBulawayo ivela isekho eqinisweni, besikhayela ukuthi uhulumende okwaba le mizamo yedimafu leyani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwazanyazwa u-government of national unity esakhona wedlula kwamakhonapho. Khathesi sokulama kwezwakala kuphela sekho sokugijiswa kuthiwa ama-SMEs asithwa rongo kodwa-ke asebenzayo lawo, uzananzela ukuthi asikhathi abantu abalutshwana labona kanti khona abasebenzayo iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi. Le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-poverty bottom line esikubo 39,000 zimdola ngenyanga, khathi abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali. So kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona, abantu sebephonga ukubambela khona phana ukuthi bona abalutshwana nje singenzani ngoba abantu kungelabo abangabamba khona.